Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigwebo leso sithintele abantu ukuthi izamphiefu kumbe ukhulumende akavikeli muntu owenza into ezi. Njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandela njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafuthi banyelisa ibizo lezamphiefu ukuthi.
Upias Jamba Mkandi olilunga lezano PF wabulala unkosazana wa Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi omdala enyatsime usegwetshwe ukuphika okweminyaka engamathumi amathathu esejele.
Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu.
Amapholisa esijungiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwengumeli wezenge zawest edelele ephalamende olilunga le-TCC umnumzana Job Sikhala. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane esefikile koBulawayo kuhambo lakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Upesa Jamba Mkandi owabulala unkosikazi Mo Blessing Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini okukhamanzi omdala enyathime osegwetshwe ukuba ahlale kweminyaka engamathumi amathathu ejele. Umahluli wedalele High Court Justice Esther Muremba uthi akazange ethulele uMkandi isigwebo sokuba alengiswe ngoba uthi wenza icala leli edakiwe njalo ethethe izidakamizwa. Unkosikazi Ali oyelilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change wayemelwe ngumnumzana Job Sikhala. Oselo mnyaka lengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison ukulandela ukwetheswa kwakhe icala lokutshotshozela uDlakela. USikhala uyaliphika icala leli njalo sokwehlule ukuba aphiwe isibambiso se-bail. Okwamanje isidumbu sikankosikazi Ali sisesibhedlela seShidungiza General Hospital. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana kuChexa Phulo igqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-TCC.
Ngibonile ukuthi uJamba ugqwetshwe i-third year kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu zenkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo lo-prosecutor ubeten. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ekhangela udaba lwemeda isebenza njani. Okokuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyimbeda kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukidnap umuntu bakukhangela njenge-aggravating fact. Nxa usenza i-robbery bakukhangela njenge-aggravating fact. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu bona ngokwakho kuhle kube i-aggravating fact. Nxa kungakule aggravating factor sokusitsho ku-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese 30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele nje umuntu womthetho ngibone ngazane futhi baliswelile bekungela aggravating factor. Uma ususithi usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwisise ukuthi i-aggravating factor ibizaswelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babala amaphepha akhona mhlawumbe nami ngizasengibala ngizwisise ukuthi kuhamba njani kunzima into yezomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni
ye kodwa nxa sikhangela sibili wokunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agwetshele ukuthi alengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kubele lokhu okuthiwa ngama-aggravating factors athize akumelanga alengiswe yini umuntu
kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujust utholeni inkundla itholeni mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kube yini akutholayo njalo esentenza esezisentenzini yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angingaziboni ngizawuthi nxa sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene yino uphelele ungangathethi kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ngokuthi umuntu njengoba sibale ama-newsweto ezibulewe ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le death sentence ngendlela akade kubhalwe ngayo ema-newswetweni ngingathi kuwe yiyo indaba nale efuna wona lawo ama-death sentence kuba ama-life sentence kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kwahamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumbe leso sinqumo kodwa okwakathesi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngibangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani
ye khonapho vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uze kuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo babaphula
lani kuyangimangalisa
umnumzana kucacaphulo lilunga lebandla le-TCCC njalo ligqwetha elilela ilungelo loluntu ubexoxa logibbs dube westudio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU PF.
Ya, lokhu kuyubufakazi bokubana abantu balandzelele ukuthi khona uhulumende wethu akamelelani lobudlwangudlwangu njalo abantu bangaganyi besebenzisa ibizo lephathi eleZANU PF. Njalo iZANU PF ayithumi bantu ukuthi bayoganga. Lokhu yibo okuyubufakazi bokuthi abantu bayenza izinto bangabofaka ibizo lephathi phakathi. Iphathi yabizimelele and isigwebo leso sesithengisele abantu ukuthi iZANU PF kumbe uhulumende akavikeli muntu owenza into ebi. Njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafundi banyelisa ibizo leZANU PF ukuthi hhayi iZANU PF iyathuma abantu. iZANU PF ayithumi muntu, umuntu yena ngenza izinto abe sefuna ukuzenga iphathi. Iphathi leZANU PF ayikhulumi bantu abangcolileyo, ayikhulumi bantu abaphambanisa ibizo likamongameli kumbe ibizo lebandla leZANU PF. Isigwebo lesi ngibona sihle kakhulu.
Ye kodwa kulabanye phela abadinga ugwetshwe ukuthi alengiswe ngoba waqhumaqhuma umzimba womuntu waphozela khona ngale emthonjeni owakudala so bayakhala abantu lapha Nkomo.
Ye kungabe kunjalo kodwa imithethwandaba phela iyabicubungulisisa indaba ikonthi bona isigwebo esifaneleyo yisiphi abantu ngazi bakhale bathini kodwa phela angithi kulwehlangothi olukhalele ngezemthetho oluyilo olugwebayo lukhangele ukuthi lona lugweba kanjani so ngaleyo ndlela umuntu angathi angabe uthe bona abanikazi bomthetho bayakwazi ukuthi bawuhambise njani baze bafike kuleso sigwebo.
Ye bakhala njalo bathi vele ibandla leZANU PF lilobu dlwangudlwangu yikho vele abantu abakhuluma ngakho la
ibandla leZANU PF alinabudlwangudlwangu not umuntu yena yedwa nguye olobudlwangudlwangu kunabantu asabangena kubandla leZANU PF besizodinga ama-chances besizodinga ukuthi bavikele ubugebengu babo so yikho lapho boni khona amapholisa nxa ebopha akakhethi ukuthi ngiwathi bani ikakhulu nxa ulilunga leZANU PF wenza ubugebengu siwubone ukuthi uphambanisile ufuna ukuthi khona ungcolise ibandla isigwebo sangikhona laso kufana sibe sikhulu kakhulu ukuthi abantu bafunde ukuthi ibandla leZANU PF likhona ukuthi lithuthukise ilizwe ayikhona ubugebengu lalawo esikhona abantu ama-chances lawo yiba bangabe bekhona bebuya bezimele bebodwa begathe ngebizo leZANU PF. iZANU PF ngazifundisa abantu ukuthi babe lobudlwangudlwangu lokho angenzi.
Kodwa kuyini okwenzithi abantu bacabangele konoko nkomo?
Ongabe kusenzakala ukuthi ibandla leSMTF libandla elikhulu, libandla labantu bonke, libandla lithandwa ngabantu. So abanye abantu babe sebebona khona njengoba kuyibandla elinamandla. Ngathi ungazika ngokuthi mina ngoweSMTF abantu baza ukuthi baza ngokwesaba. Kanti ke bona ngezifundiso zangikhona ngazihambe kuthi ku-Stable School of Ideology lizakufundisa ukuthi ibandla leSMTF libandla elinjani. Akulapho ufundisa khona abantu ukuthi udlwangudlwangu, akulapho ufundisa khona abantu ukuthi khona baphatha abanye abantu kubi. So ibandla leSMTF ifuna umuntu olisisayo ukuthi ngabe kuthiwa bonke abantu bayangena ku-School of Ideology, Stable School of Ideology, bezwa ukuthi ibandla leSMTF ibandla elinjani. Kunama-chancers abakhona abangabe funa ukusingcolisa. So abantu asebeyele ukucabangela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi ibandla leSMTF alabudlwangudlwangu.
Umnumzana Malachi Nkomo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eSefilaphosi eMatabeleland South.
The Voice of America, VOA.
Amapolisa eshtungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalele parliamente olilunga leTRCC umnumzana Job Sikala. Yena oselomnyaka olengxenye evalelwe eShukurubi Maximum Prison lanxa engakafunyanwa elecala. Umbuthano lo obukhangelelwe ukwenzelwa eHuriyatso Community Center ngomgqibelo njalo ukhokhelwa inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust, kodwa amapolisa eshtungwiza alile ukuvumela lomhlangano esithi wephula umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act. Inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust ikhankasela ukuthi uSikala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Ibandla leTRCC lithi ukuncitshwa kwakhe i-bail kuveza sobala ukuthi uSikala uyahlukuluzwa nje ngohulumende weZANU-PF ngendaba zombusazwe, kodwa uhulumende uyakulandula lokho. Sixoxe lomunye wabaphatheke kumkhankaso ukuthi uSikala akhululwe, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Kusicelo sethu sokuyenza umbuthano weJob Sikala Solidarity, sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatshe. Bekungumbuthano lapha de kuzayenziwa khona izinkulumo abantu bebuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe okufanana lakhonokho kukaJob Sikala. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba? Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle. UJob Sikala ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalele ephalamende ebotshelwa icala, thina esilithatha ukuthi licala eselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozabakhona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJob Sikala ubotshiwe, uJob Sikala usehlaliswe ejele okwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kanti laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Sikala Solidarity Council akusinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Kusho ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye, abahlanganela laye, sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisa, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikala luze luyefika la wanga pandle kwelizwe.
Vathini abaphandle kwelizwe abakwamanyamazwe ngali hlangana labo likhulumisana labo ngodaba luka sikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiswe elimukisa abantu ngodaba luka Job sikhala, akupheleli elizweni kumba kupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqagqelane lawo ku SADC phinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kwangulukudela kubo Europe. Sesilawa ama-ambassador akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawanikezwe yikuthi labo baguguzele kakhulu ukwazisa abantu ngale ndaba ka-Job sikhala.
Umnumzana Themba Kuye Moyo yisiphathamandla senhlanganiso ye-Job sikhala Solidarity Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe akazi lutho ngokuvinjwa komhlangano kasikhala. Kusenjalo amapholisa kabulawayo abikwa esevimbe njalo umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party obumele wenzelwe eStanley Square Wall ngomgqibelo. Amapholisa abikwa esithi kule ngozi yokuthi kungaba lodlakela ngoba bebandla leTRCC beqoqa ukutshengisela. AbeTRCC bona bathi lawa ngamanga aluhlaza. Izimota ezinkulu ezithwala impahla ezamagonyethi zikundwendwe ezinde emngceleni weZimbabwe leSouth Africa oweBeitbridge kusukusela ngomgqibelo zizama ukuchaphela kweleSouth Africa. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ikhefu leKhisimusi lelo kuqala umnyaka omutsha selifikile okuyisikhathi okwejayele ukuba labantu abaningi abachaphala umngcele besiya emazweni omabili. IZimbabwe lonyaka ithuthukise umngcele wayo ngenhloso yokwehlisa indwendwe zezimota labantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-Cross Border Traders Association.
Amagonyethi kade ekhona kakhulu nge-Saturday kodwa okwakhathesi kwayenzwa ama-arrangements okuthi engaphaki emgwaqweni aphake kuma-truck stop. So bayabiza amagonyethi kancane kancane okwakhathesi i-queue yakhona ise-gateway truck stop. So ama-lines akho made kakhulu ngenxa yokuthi bayenze ukuthi ama-trucks aphake kuma truck stop.
Udubo lolu lungabe lubangelwa yini?
Ukugcwala kwama-truck kuyenziwa ukuthi i-staff siba silutshwane ngoba kuna ama-passengers amaningi awahambayo ngezimoto ngamabhasi. So sizobona ukuthi i-staff siba singani. That's why sokuyenza kungani amalayini ayakhula.
Njengoba ikhefu leKhisimusi selifikile kukhangelelwe ukuthi kulabantu abaningi abaza kuba bengena lokuphuma elizweni, ubona sengathi kuzahambeka na?
Okwakhathesi kungcono, ngithemba ukuthi kuzoba labantu abaningi nge-weekend, kodwa okwakhathesi kusahambeka. Njalo siyabona ukuthi kulonyaka kulomehluko ngoba kukhanya abantu bafuna ukudlalela iChristmas yabo ngaphandle kwelizwe. Silo mlinganiso wabantwana ababanjwayo bezame ukucrossa ukuye South Africa kukhombe ukuthi abazali babo baye befuna ukuthi badlele ikhefu leli ngaphandle kwelizwe. So okwakhathesi sibone impahla kakhulu, impahla yiyo engenayo eZimbabwe, hayi abantu. Sisazobona nge-weekend ukuthi kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kugcwele abantu ngaphakathi. Kodwa azikho imoto esijwayele ukuzibona emabhodeni, lezo esizibonayo ziyenza amalayini ukuze zifike makuseBeitbridge, zifike eMessina. Kwakathesi akula even imoto eyodwa ngaphandle kweborder.
Pho nxa abantu sebezahlala isikhathi eside kakhulu bemelele ukuthi becrosse iborder lapha, akuphazamisi na imisebenzi yabantu?
kuyaphazamisa sibona iminyaka odlulileyo umnyaka odlulileyo ukuthi kwaphazamisa kakhulu kodwa kulo mnyaka kukhanya kulo mehluko ngoba ababanenga abantu abakhosayo basiye eZimbabwe ngilaye border bed bridge akulo mehluko kakhulu asazi salinde ukuthi sibone ukuthi nge weekend kuzobe kunjani kodwa kwakathesi kusangcono kusasebenzeka.
Umnumzana Dennis Juru ukhokhela inhlanganiso ye Cross Border Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eBed Bridge emngceleni weZimbabwe le South Africa. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchofa intshelelezane esefikile kobulawayo kuhambo lwakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo ehamba lomunye wakhe uRoland Dube okunengi kuvela kwintathelo izindaba ya Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Lonyanga uMeli Ndlovu uthi uchove ebhasikile suka eGoli ekhankasela ukuthi intsha ingathathi izidakamizwa ngoba ziphihliza ikusasa yazo. Ababili laba bamukelwe ngabantu abaningi kobulawayo ngesikhathi bengena edolobheni leli kusihlwa kunje. Loba sebe madolonzima uNdlovu uthi bafisa uba abantu bangathathi izidakamizwa.
Ichovele sisuka eSouth Africa sichovela iawareness ye drug abuse. To stay away from drugs, say no to drugs. Sichove kahle kakhulu sesifikile lapha kobulawayo besiba thathu. Then upress mo suka wasesiba le problem lapha eMesina wasethatha itaxi ebuya ngapha kobulawayo.
Uthube uthovela Ndlovu besiya kobulawayo laye ukuthi benze umsebenzi omkhulu. Bahlangabezwe ngabantu abaningi abagoqela ubaba omncane kameli umnumzana Siponyathi.
Sicela ukubonga uNkulunkulu ngokukhulisela uMeli umkhulise ngumntwana olembeko, umntwana olalelayo, umntwana othanda ama-sport kakhulu. Finally empilweni yakhe uze wakhetha umdlalo wokuchova untshelelezane. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu umsifizile wasuka naye le wazofika lapha. Sibonga bonke abaxhasi abasisizileyo kusukela eGoli uze kuzofika eBright Bridge. Sithola usisi we-Elegance, siyabonga kakhulu. Kulukula anisize alenzele kahle ngasukuma.
Omunye njalo bahlanganisile unkosikazi Phethezi Yavundla onqinise ngokupha ukudla uMeli.
Singabalandeli bakaMeli njalo sihlala sisizana sisebenza la iFood Meli. Sizoko kungokomnyaka, songumnyaka wesibili lo kumbe wesithathu semxhasa ngokurefresha. Udlule lapha ne-Trailhead and Spade Bridge branch. Badlule egezayo sidla izolo ntambama. Namhlanje njalo sesimhlangabezile lapha eChipangani. Labo bhuti Ezra Chisa Svanda sesikhonda la ethu elegance blawayo ukuthi ayirefresha esenza umsebenzi omuhle kakhulu kakhulu this year sithini say no to drug abuse. Into esiqede yaba intanga eningi kakhulu ama-drugs. So hayi, siyamxhasa ubhuti wethu, siyabonga labalandelayo, siyabona laphana kuma-groups esibili abantu bayakhomenta bemxhasini.
Umsekeli wesikhulumeli samaphoyisa kobulawayo uSindi Inspector Nomalanga Msebele uthi uNdlovu labanye bakhe benze umsebenzi omkhulu njalo baxwayisa intsha ukuthi ingathathi izidakamizwa.
Njengamapholisa akobulawayo we warn ama-members of the public labantu abatsha ama-youth ekuthatheni izidakamizwa. Esikhathini lesi abantu bathatha izidakamizwa banathe okudakayo, intshengu, imbanje, isikanke, bagcine ekugcineni kwako konke bahambe balwe bachayane babu lalane. Njengamapolisa kobulawayo will be full force on the ground. Siyabe sipatrol indawana zonke. Nxa singakufica ustikile useceleni komgwaqo kumbungapi, we are going to take you. We are taking you to protect you. It is our constitutional mandate to protect lives and property. Siyabe siya kugcina ukwenzela ukuthi ungangena engozini. Laba bantu sebedakiwe baya cross umgwaqo bengakhangelanga, basengozini yokutshaya zimota, basengozini yokurojwa, yokumagwa amankazana. Angisengozini yokuhamba babhinywe bahlukunyezwe because they've been this drunken stupor. So siyawona ambonke ukuthi uthatha izidakamizo ayisiyo solution. Ukuthatha izidakamizo umuntu efuna ukuzichaza ngaleli khefu lekhisimusi, be warned. Njengamapholisa, we are rounding you up.
Lolu luhambo lesibili lukaNdlovu wake wathova intshelezi esuka kwele South Africa esiza eZimbabwe umnyaka ophelileyo. Ngime le Studio 7 ngingobulawayo, igama lami nguEzra Chisa Svanda.
Kweze Melika, owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi siyembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owenzakala ngokuthi owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayi-91 awesibanga sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in the Vaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sithwe njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe uyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument. AMA states right. Angithi bahamba befaka ama fake electors ukuthi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing. Although they have AMA federal consequences, each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfoni. So it will be interesting as Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights which Colorado eaten. Furthermore, Iro versus Wade, the Elena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back which our states must have their own course and our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes ayo. It is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. If then again these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America which is just because yabafuni mina ngizam support abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he brings.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khona lapha eMelika. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebeqala kwamanye amazwe ngamalungiselelo awekhefu leKhisimusi. Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UPius Jamba Mukandi olilunga leZanu PF wabulala unkosazana Mo Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi eNyatsime usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years esejele. Amapholisa esithungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalele ephalamende olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.